Linga lichona njani izilukandaba mthwakazi omuhle siyalambulela ku studio 7 ngolwesibili mhla ka 16 ngobakazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sase Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Esikutsho ukuthi lokho kuvunyelwana ngontanga yikho kuliqiniso njalo kuyisidinge ukuthi kwenzakale masinyane ukuthi uPresident Robert Gabriel Mugabe abeke phansi intambo ngokuphangisa okuyikho sokubulela amathuba ukuthi ontanga bakwanise ukuziphilisa kumbe bathole amathuba ukuthi bathole imisebenzi.
Ekunanzeni ilanga labontanga emhlabeni jikelele abeZimbabwe bathi kumele abanjwe ngamandla uhulumende kusuka esikhundleni.
Ukuba abantwana laba abazangele ukubone kufanele ukuthi nabo bakukhulume bakuqhotheze bakukhulume ukuthi kakulunganga. So into edanisa esikile ukuthi ibandla elikhulu eliqakathekileyo elinjengeleyunisefu lingatholakala nje likhuluma amazwi afana nalawona lawo.
Imuli yakoZamara ithi abantwana bakamnumzana iTai Zamara awanyamalalayo bazaqhubeka bephatheka kunhlelo zokutshengisela phezu kokunyamalala kukayise. Umkhokheli wezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa uthi umhlangano omkhulu webandla lakhe weCongress walonyaka yiwo ozanquma ukuba baphatheke na kumanyano weCoalition. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ontanga eZimbabwe bathi kumele uhulumende abanjwe ngamandla ukuthi asuke esikhundleni kulethwe inguquko edingwa ngumuntu wonke. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Le yimibono ephuma emkhosini oziwe ukunaza usuku lwabontanga olwe International Youth Day owenzelwe kuhlangothi lwezokukhulumisana lozulu ehofisini yommeli weMelika eZimbabwe olwe Public Affairs Section. Omunye wabangenela umkhosi uHepson Ncube ovele kobulawayo uthi asikho isizathu sokunanza lolu suku lwabontanga.
Esikutsho ukuthi lokho kuvunyelwana ngontanga yikho kuliqiniso njalo kuyisidinge ukuthi kwenzakale masinyane ukuthi uPresident Robert Gabriel Mugabe abeke phansi intambo ngokuphangisa okuyikho sokubulela amathuba ukuthi ontanga bakwanise ukuziphilisa kumbe bathole amathuba ukuthi bathole imisebenzi.
Iningi labontanga bayavumelana ukuba ilizwe lisenkingeni. Uncube ethi kusemandleni nabo ukuguqula lesi simo.
Siyakwazi ukuthi asontanga ayivuma kodwa kumele kwenzakale ukuthi ngokubambana kwethu njengabasakhulayo eZimbabwe yonke jikelele kumele sisebenze ndawonye sibone ukuthi singenzani ukuthi simbonise ubaba uMgabe ukuthi kabeke phansi intambo.
Umkhokheli wenhlanganiso yezifundi zemakolitshini eZimbabwe National Students Union ZINASU uAlistair Phunye uthi ujabuliswa ukuba ontanga sebekunanzelele ukuba kungumthwalo wabo ukuyisebenzela inguquko kungakhanyelwa ukuba ungowaliphi ibandla lezombusazwe.
Sinesikuthabelayo ukuthi ontanga sebenanzelela ukuthi izikhathi esesizihlangana lazo sezidinga bona njengoba kuyikusasa labo, kuyinamhla labo, kudinga bona ukuthi bebambane ngoba yibo abangela msebenzi.
Ufunyethi kungumsebenzi wabo yena labanye ontanga ukuqondisa lapho ilizwe eliyakhona.
Singakhayela ama-policies ethu esilawo ne-constitution yethu esilayo. I-constitution enhle kakhulu edlula amanye amazwe but liphepha libhuku elingasebenziyo. So singaba le government ezakwanisa ukuthi ama-policies ona lawo afinyelelwe e-implement embona zathi ikusasa lethu liyabalihle.
Isikhulumeli somkhankaso weTajamuka sesijikile umnumzana Promise Mkhwananzi uthi kumqoka ukuba ontanga basebenzelane kulo mkhankaso.
Kulokhu kuqakathekile kakhulu kutshengisa ukuthi ontanga sebevulekile, sebebona ngelihlo linye lengqondo yinye, sebekhuluma ngezwi linye ukuthi ubaba uRobert Mugabe sokumele asuke esikhundleni avumele ilizwe leZimbabwe ukuthi liqalise katsha kube lokukhangelela impilo entsha, impilo enhle kibontanga.
Lanxa kungasoke kube lula ukuba asuswe esikhundleni uMugabe lenkokheli yakhe, uMkhwananzi ethi akula ngenye indlela ngaphandle kokuqhuba imikhankaso ezokwenza ibe khona inguquko oqobo.
Kufuna ukuthi abantu baqinisele, balume umlomo wangaphansi, babambe ngamandla sibili, siguqule uhulumende kaRobert Mugabe, sisebenzisa isisekelo sethu sombuso welizwe. Silazo inhlelo kusasokusayo siyabe sitshengisela lapha eHarare mhlaka 31, silalo uhlelo futhi olukhulu kakhulu olwelizwe lonke lapha siyabe sivala khona iZimbabwe, siyivalela ukuthi uMugabe azwisise ukuthi abantu sebediniwe.
Ontanga eZimbabwe bathi sebekhathele kube lokhe besetshenziswa ngabezombusazwe ukukhankasela izifiso zabalutshwana. Sesifikile isikhathi sokuba batsho bona ukuba bafunani. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Imuli yako Tsamara ithi abantwana bakamnumzana iThayi Tsamara bazaqhubeka bephatheka kunhlelo zokutshengisela phezu kokunyamalala kukayise wabo kungelani lokucothozwa inhlanganiso yeUNICEF. Inhlanganiso le yethule umbiko ngempela viki sola ukuphatheka kwabantwana bakaTsamara ekutshengiseleni ukube khona ngeviki edluleyo eAfrica Unity Square bekhumbula uTsamara oselomnyaka owodwa lenyanga ezisikhombisa ethunjiwe njalo kungaziwa ukuthi ungaphi lokuthi usaphila na. I-UNICEF ithi abantwana abamelanga basetshenziswe kundaba zombusazwe. Kodwa ebuzwa iStudio 7 lamhlanje ukuthi kungani i-UNICEF ingakaze isole ukuvalwa kwezikolo iZanu PF ibamba abantwana ngamandla ukuthi babe semhlanganweni yayo. Isikhulumeli se-UNICEF umnumzana Victor Chinyama kabanga lempendulo. Kaphendulanga njalo umbuzo othi kungani i-UNICEF ingazange isole amapholisa akobulayo ngokujikela abantwana intuthu ehitshayo eye-tear gas ngenyanga edluleyo okwabangela ukufa komntwana oyedwa. Kodwa uChinyama uvumile ukuthi kulomntwana welunga leZanu PF unkosazana Elizabeth Mufumira osebenzela ugatsha olubona ngokwethulwa kwembiko kuUNICEF. Lanxa kunjalo uthe unkosazana Mufumira kalani lokwenza lensolo yeUNICEF le. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomunye owasebenza loTsamara umnumzana Charles Nyoni olilunga njalo lenhlanganiso yayikhokhelwa nguTsamara iOccupy Africa Unity Square.
Kuyadanisa sibili ukuthi ibandla elikhulu elinjengeleUNICEF lingatholakala nje likhuluma amazwi afana nawona lawo. Okuqakathekileyo kwakhona ngokuthi sebefuna kathesi ukukhuluma ngokwabantwana ukuthi basetshenziswe kudemo kodwa ubaba wabo abantwana laba kabazange bekubone kufanele ukuthi labo bakukhulume bakuqhothuze bakukhulume ukuthi kakulunganga. So into edanisayo sibili ukuthi ibandla elikhulu eliqakathekileli njengeleUNICEF lingatholakala nje likhuluma amazwi afana nalawona lawo.
Kwezinye inhlelo zokutshengisela lilakho na ukungabuyi labantu abakhuTsamara njengoba selisolwe yiUNICEF nje?
Hayi, ngitsho sibili ngoba kasiqalisanga kathesi ukuhamba labantwana bakaTsamara kumamathisi esalisayini sivele sihamba nabo babekhona.
Kuyini obona ngani kwenze iUNICEF yethula umbiko onje kahle kahle?
Iqiniso elikhona ngelokuthi iUNICEF iforswe nguhulumende kaRobert Mugabe ukuthi iphume ikhuluma amazwi afana nalawo nalawo. Kodwa abantwana bakaTsamara sivele sihamba nabo nsuku zonke inxathi lamamathi sabe siwayenza. Okwamathi ledlulileyo abantwana bakaTsamara bakhatshwe ngabangani babo ababuye labo ukuzotshengisela bebambelana nabo abantwana njengabantwana bonke. So thina sibona ngani nje kusegcekeni ukuthi iUNICEF iphushwe nguhulumende kaRobert Mugabe.
Hello ke ngumnumzana Charles Nyoni oyinhlanganiso eyayikhokhelwa ngumnumzana iThayi Tsamara iOccupy Africa Unity Square ukhuluma icingweni le Studio 7 eseHarare. Abakumsebenzi wokubaza ukudweba abaculi labanye abakulolu hlangothi bathi uhulumende uyasilela ekugcwaliseni izinqumo zokukhuthaza ukusetshenziswa kwamasiko elizweni ukumapha indawo eziqondileyo zokusebenzela kanye lemikambo yokuthengisela impahla yabo selokhu ilizwe laqala ukuba lenani lezethekeleli ezivela kwamanye amazwe eliphansi. UNothando Sibanda usipha lolu daba.
Bekhulumisana lamalunga engatsha zikahulumende ezehlukeneyo abakulumsebenzi bathi selokhu ilizwe laba lodubo lokungaqhubi kuhle komnotho lokubangisana kwezombusazwe, inani lempahla ebaziweyo abenelisa ukuyithengisela phandle kwelizwe seyehla isuka kuzigidi ezingamachumi amahlanu zamadola i-$50 million ngo-2008 isiya kuzigidi ezilichumi lanhlanu zamadola i-$15 million nyakenye. Ozisebenzayo kuhlangothi lolu umnumzana Edwin Ngwenya uthi kuqakathekile ukuthi bahlangane lengatsha zikahulumende bakhulumisane ngenswelo zabo.
I think into positive step sokuthi go has taken a step for a dialogue. A dialogue iqhakathekile nalesi esiki and the policies are nice, but I think into enkulu into a problem ngathi amaZimbabweni ukuthi into zethu zihlalaze uma policies asephepheni. Kungana implementation.
Inhlolisiso enziwe ngalomsebenzi iveze ukuthi abampofu njengabomama abenza amabhasikiti ebhinga babuye bathathelwe impahla yabo banikwe amasepa lezigqoko ezindala, impahla yabo isiyathengiswa phandle kwelizwe ngabantu bakwezinye indawo abalemali. Unkosikazi Priska Ncube oleqembu labagidayo uthi labo sebediniwe ngokubizwa kuphela ukuzogida emkhosini yelizwe kumbe endaweni zokwethekelela, kodwa babuyele emzini yabo bephethe izandla ngoba abakwenzayo kungakhangelwa njengomsebenzi.
And we are saying i-government kayincedisa ama-artists. Not ukuthi bebe siyazigidisa ema-airport. Asisakufuni. Sesikhulile lathi silama-families silani. Kabasincedise nxa siyagida e-airport ngikwazi ukuthi ngizuza imali yokuthi nxa mbuya lo mntana ntambama abantu abambazayo.
Obeyingxenye yabacubunguli umnumzana Makho Makhuyana uthi umlando wabo ubuyukuphathisa laba abazisebenzayo kuhlangothi lolu ukuthi bakhalaze kuhulumende ukuze bathole indawo zokubazela lezokuthengisela kanye lemikambo yokuthengisa impahla zabo.
Sicelwe ngabazisebenzayo ukuthi sibancedise ngokuba lobuciki bokukhankasa lokumela izinto ezimelane labo. Lokhu bebekhangela ukuthi badinga ukuthi u-municipality abakhele imithunzi lapho abathengisa khona, lokuthi njalo baphiwe imvumo yokuthengisa.
Impumela yenhlolisiso yethulwe emhlanganweni lo iveze njalo ukuthi iningi labantu seliphephela ekubazeni, ekuthungeni kanye lemidlalweni yokuziphilisa endaweni ezinjengebhinga elababazayo phansi kwenhlanganiso ezigoqela iBhinga Women's Center, iLuphane Women's Center, iKhunzwana Women's Association. Inzuzo etholwa yilabo abasebenza kuhlangothi lezi ngomnyaka iphakathi kwamakhulu amahlanu amadola i-$500 isiya ngaphezu kwenkulungwane ichumi lanhlanu i-$15,000. Umhlangano lo ungomunye wemhlangano enziwa yinhlanganiso yeZimbabwe Applied Arts and Craft Association ukubonisana ukuthi kukhulunyiswane lohulumende ukuthuthukisa indlela abasebenza ngayo. Ngimele iStudio 7, nginguNothando Sibanda.
Umkhokheli webandla lezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa uthi umhlangano omkhulu webandla lakhe iCongress yalonyaka iyo ezanquma ukuba baphatheke na kumanyano wamabandla ezombusazwe kulungiselelwa ukhetho luka 2018 loba nje sowangenwa impehlane. Unompumelelo Moyo siphalo ludaba ekobulawayo.
Ekhuluma labantu emhlanganweni obuse Plumtree, uDabengwa uthi kusukela ngomnyaka ka-2012 bebezama ukubonisa amanye amabandla ezombusazwe ngokuqakatheka kokubambana kuyiwa kukhetho, noma nje ejabula ukuba labanye sebekubonile ukuba kuqakatheke kangakanani. Ethi loba nje befisa ukusebenzelana lamanye amabandla, lembovane lazo sezikhona kulumanyano we-coalition.
Sonke ama-opposition parties kumele sizame ukuthi sihlangane ndawonye kwenzela ukuthi lapha kufika ukhetho singaphikisani kusukela umnyaka ophelileyo.
Iningi labaxotshwa libandla leZANU-PF sebethe balanda ibandla leZaphu bethi bafuna ukusebenza labo, kodwa uDabengwa uthi bayamukelwa kodwa abahleleke njalo bazi ukuthi bona bahamba ngendaba yombuso ezabelweni.
Akhona labo abaxotshiweyo kuZANU-PF izolo labo basibekhothwa khonapho base bagijima ngoba into enkulu esizafuna ukuyiqakathisa njengezabo i-evolution yephawu amandla ezigabeni.
Uqhubeke ethi yena kayisothathekile ibhude njengabanye abantu, ngakho ngeke achiya izaphu esiyasebenzela abantu ababumbe ibandla ngoba bezondele ukuxotshwa. Wathi echiya iZANU PF wayesekubonile ukuba sungumkhumbi ocwilayo. IZimbabwe ikhangelele ukuya kukhetho ngo-2018 njalo udaba lokususa umongameli Robert Mugabe embusweni lumqoka. Amabandla ezombusazwe aphikisayo aphakathi kokubonisana ukuba bengamsusa kanjani embusweni, bethi usebulele ilizwe kuminyaka edlula amachumi amathathu lasithupha ebusa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Elingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk lamhlanje. Kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection sikhangela udaba lwabenhlanganiso ye-UNICEF abathi bekungamelanga abantwana bakamnumzana iTait Zamara bakhokhele ukutshengisela okwenziwe ngeviki edluleyo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Agesikhangele indaba esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Sekusele inyanga ezintathu ukuthi ukhetho lokudinga umongameli welemelika wenziwe, iningi labacubunguli lisithi sokusobala ukuthi iningi lisekela unkosikazi Hillary Clinton webandla lamademocrats ukuthi abe nguye okhethwayo kulumncintiswane kulalilayo lo owebandla lamarepublicans uDonald Trump njengoba ekhokhela kunhlolisiso yabamsekelayo. Inhloko kahulumende weMalaysia umnumzana Najib Razak ubhekane labaphikisa umbuso wakhe abaningi asebegoqela lowake layezisebenzi labo ngesikhathi iziphathamandla zikahulumende wakhe zibhekana lodubo lokungathembeki olwe-corruption. Ezinye ingcwethi zenotho zithi imali ethiwa nguhulumende yiyo eseyatholakala kuntuba zomgwaqo wama-toll gates zingamadola angamachumi amahlanu lasikhombisa i-$57 million selokhu zaqalwa lezintuba ngomnyaka ka-2013. Umkhokheli wogatsha olubona ngemali yama-toll gates unkosikazi Bridget Ledwaba utshele ikhomiti yedale lephalamende izolo ukuthi kube lo mehluko ekubutheleleni imali kulandela ukusetshenziswa kwemitshina yamakhompyutha. Kodwa ukhokhela ugatsha lwezokubuthelela imali yama-toll gates umnumzana Moses Juma laye uvumile ukuthi kulezigidi zamadola ezanyamalalayo ngesikhathi kungakasetshenziswa amakhompyutha. Sixoxe lengcwethi ecubungula izenotho umnumzana Masimba Kutshera othi yena imali etholakalayo kayiphathisi ekulungiseni imigwaqo kumbe ukuyilondoloza.
Ngibona njengami ifiga lelo kuse njengami ngibona liphansi nxa sikhangela ukuthi ama-toll gates angikhona mangaki ama-toll gates angikhona. Kodwa nxa sibona futhi ukuthi yi-partnership. So kanye njengani uhulumende yena uyabe ezuza okuncane, amanye ama-partners abalungisa umgwaqo zethuza izimali eziningi.
Kodwa nxa sikhangele kutsho ukuthi akula yini esingathi ngesilungu ngama-safeguards angenqabela ukuthi kutshontshwe imali?
Khathesi asikawaboni ama-safeguards nxa ekhona. Yilo udubo esilalo nezinto eziningi lapha ezimbabwe ungakhangela ama-roadblocks. Ucontrolant auditor general lezi mwande uyabe engazibona ukuthi zihambe kanjani kumbe zisebenze njani.
Manje mnumzana ungasitshela ukuthi nxa kuyikuthi uhulumende katholi imali ezwayo kuma toll gates wona la kuthi ukuthi kathi vele imali yokuthi abhadale izisebenzi lokusebenzisa yena uhulumende uyithathanga?
Yilo udubo esilalo ukuthi uhulumende izimali ama-partnerships angena kiyo amanye angkhona kazwisiseki. Yikho uhulumende ethole inzuzo enilutshwane kuma-partnership anjengalawo ngoba singazwisisi ukuthi ahamba njani ama-partnerships angkhona. Kodwa esingawutsho ngendaba yama-roads lapha eZimbabwe ukuthi izimali uhulumende azitholayo kuma toll gates asikaboni usebenza kwazo kundaba yama roads. Uhulumende uvame uprioritize indaba ezokuthi abantu bangkhona besinara basuze izimali eziningi lokwakha infrastructure engela engayisiyo esibona ukuthi inganceda yini ukuthi ama roads alungiseke lapha eZimbabwe. So ngibona njengani yilo udubo esilalo ukuthi uhulumende wangkhona nxa ezuza izimali asiziboni ku-road construction, asiziboni ku-repair of roads, okhala njengani ziphelela ku-administration.
Okokuthi manje nxa sikhangele kuyini okungenziwa ukuthi imali yama-toll gates isebenze ngemfanelo njalo ingachaphazwa?
Uyabona uhulumende walapha eZimbabwe kumele abe le ndlela yokuthi nxa izimali zibuya kube le transparency, le accountability. Yiyo into esilelayo uhulumende waseZimbabwe. So nxa ungela transparency, le accountability ukuthi izimali zakhona zibuya kanjani, zibuya ziyimalini, kuzaba ludubo sibile ukuthi imigwaqo lapha ilungiswe ngoba siyasingakwazi ukuthi le malini njalo singalungisani. Uhulumende uyasitshela nje amafigazi kodwa siyazingazi ukuthi yiwo yini amafigazi akhona kumbe ulenye imali enyamalele edlele.
Alo-ke ngumnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi ecubungula izenotho bekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kuhlelo lwamasiko lwempilakahle kaZulu namhla sihlaziya ukwenziwe yinhlanganiso elelwa ilungelo lamantombazana iShamwari yemwanasikana esilohlelo olugoqela abafana labesilisa ekwenzelwa ukulwisana lokudlwengulwa kwamankazana. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lonkosikazi Consilium Lalazi, ukansila edolobheni lakobulawayo, lomnumzana Prince Zwide Kalanga Khumalo, ingcwethi kwezamasiko esintu.
Indaba le yokwenza lokhu okubamba amantombazana ebanjwa ngamajaha mbe ngobaba isukela ekuthini umzwa ngedwa, ayisiyonto ebunjwa abantu beliqembu kumbe ebunjwa ngokuthi ngingowesilisa kumbe ngowesitwana. Kusegazini lomuntu, uyabe kuzwa yena ngokwakhe yedwa. Ngakho ufanele ukuthi udingisise ukuthi labo bantu abavele bekwenza ngabantu abanjani, hhatshi ukuthi kuthiwa kuzalungiswa ngokuthi kube labo baba labo mama.
Ye, ukubona njani-ke inkosikazi Mlalazi?
Ngivumelana lo baba uKhumalo lapha baba ukuthi ezinye izinto ezenziwa ngabantu ekuphileni komhlaba ungani angazi ukuthi ngingakubeka ngisithini, ukuthi umuntu yena ingaphakathi yakhe ukuze afike ezingeni elinjalo ukuthi uyabe phatheke njani. Now bese ngikhangelela ukuthi nxa sekuhlanganiswe laba bantu ekugcineni kwakho konke kusiyaphela okuyiprogramu, eqinisweni engxaye kungaphuma okunye ukuthi ukhona omunye oserepile.
Nanto-ke udaba-ke Khumalo khonapho ukuthi lapha sibili kuyethusa okunye kwankhona.
Lami bengikubona ngaleyo ndlela ukuthi ukubahlanganisa ngaphandle nxa uhlanganise abantu obaziyo ukuthi abanawo lowo moya ukuthi babambe abanye, kungaba yingozi ngoba bona ngokwabo sebengathola ichesha lokuthi nxa besemsebenzini kuthiwa basebenza lokho into engxenye abavele bengayenzi bona ngokwabo bazifumanise sebesenza lokhu abafanele ukuthi ngabakwenqabeni.
Gogo, nxa bebizwa buqamqam kuthiwa lamhla sile workshop yabafana bodwa, kambe ubona zani kunganceda yini ukuthi abafana bebekwazi ukuthi ukudlwengulwa kuyini?
ngibona ngani lapho kungasiza baba kodwa kungasiza kungasizi ngoba into le isuka ku individual abanye abanengi bangasizakala baba ukuthi bazwisise ubuhlungu bokuthi umuntu naye edlwenguliwe kuyini okwenzakala empilweni yakhe ukuthi babafundise ngezigaba ezijiyeneyo salokhu lamantombazana sesisizwa kuthiwa akhona adlwengulayo bonke laba bantu nxa befundiswa ngezigaba thize ezijiyeneyo ngibone ngani mina kungasiza abanye baza kuthatha abanye bengakuthathi kodwa ekubahlanganiseni ngoba ngibone ngani kuba nzima baba ngoba abantu sesisesaba ukuthiya umalume lo mzukulu sesisesaba ukuthiya uanti lo mntwana ongumfana kumbe umfowabo lo mfowabo izinto zakhathi esika zisacaci umuntu ngathi wena zima simobani
vala ke baba Khumalo uyazizwela lapho gogo ungazani sibili uthi sokuzima kulezi
lami ngibona ngani ukubafundisa behlukene kuqondile ngoba imzwangedwa eyabesintwana abadlengulayo lemzwangedwa eyabesilisa abadlengulayo behlangene labanye abangadlenguliyo ingabe ilula ukuthi sisiseke bengabesilisa bebodwa njalo bangabe sintwana bebodwa ngoba ungabahlanganisa into ezahluphayo ukuthi abanye sebezazenza ingani yibo abadlengulwayo kuphela kanti bona kabalawo lowo moya ukuthi badlengule njalo kungenza ukuthi bakubone kuyinto engenzakala bese beqala ukuthi bakwenze bona ngesikhathi esilandelayo ngakubafundisa babe lolwazi ngakho bakuzwisise bazwisise ubuhlungu bakhona ukuthi bampe sedlengulwe ubuhlungu ongakanani kuqakathekile kakhulu kulokuthi uzame ukuthi kumise ngoba akumiseki ngokuhlanganisa abantwana
ye vala khonapho ke gogo
ngayi siyabonga baba ukuthi nxa kulabantu abalembono enjalo ukuthi abantu kumele bafundiswe ngezinto esiphila lazo ekuphileni kwethu okunye kuyasiza baba
lo ke ngonkosikazi Consilium Lalazi ukansila wedolobho lakobulawayo obexoxa ndawonye lomnumzana Princess Wide Kalanga Khumalo kuhlelo lwamasiko esintu belo Gibbs Dube we Studio 7 kwezemidlalo kube lokujabula okukhulu enkundleni ye-Olympic Games Aquatics Arena ngesikhathi uCasty Coventry esevalelisa umdlalo wokubhukutsha asizweni kuJoseph Njanje
Umdlalo waseZimbabwe uCasty Coventry usethethe umhlala phansi ngemva kokuphatheka kwakhe kumidlalo yeRio 2016 Olympics eqhutshelwa elizweni leBrazil kulezi nsuku. Loba nje engasenelisanga ukuthola imendulo kulimidlalo yakhe yokugcina, uCoventry uvaleliswe ngothando olukhulu ngabalandeli bomdlalo wokuntsheza abakade bebukele umncintiswano we-200 meter backstroke wona ophele uCoventry esendaweni yesithupha. Laba ngabakade begoqela amalunga emuli kaCoventry kanye lezizalwane zaseZimbabwe ebeziphethe amafulegi elizwe. UCoventry uncintise kumidlalo yama-Olympics okweminyaka elithumi lesithupha. Lapho abe ngowesifazane othole imendulo eziningi okwedlula bonke abesifazane kumbali yokuntsheza. Kusenjalo umkhankaso wokudinga imendulo awulayo intokozo kubadlali beZimbabwe ngemva kokuba uRuthendo Nyahora loGabriel Mumvuri bengaqhubanga kuhle kumncintiswano wokugijima. Kusasa ngolwesibili uThathenda Tsumba nguye abephethe amathemba elizwe leZimbabwe njengoba ezaphatheka kumjaho we-200 meters. Sikhangele umdlalo wenguqu. Amaqembu akhangelelwe ukuba yiwa ngaphakamisa isicoco kumncintiswano walonyaka owecastle PSL lehlulekile ukunqoba kuviki yeshumi lathoba munemunye ngemva kokuba ele FC Platinum elilwe elihlezi phezulu libe ngutshikilo bhanqale leMtare City 1-1. Iqembu leFC Platinum lile 39 points ukuthi elihlezi kwindawo yesibili ele Cape United libe ngutshikilo bhanqa 0-0 lele Wange kuthi ele Highlanders libe ngutshikilo bhanqa 1-1 lele Chickenini emdlalweni ogcine ulodlakela. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Singakehlukani wathi ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lothulwa lamhlanje. Ekunanzeni ilanga labontanga emhlabeni jikelele, abeZimbabwe bathi kumele abanjwe ngamandla omongameli Mugabe usuka esikhundleni. Imuli yakoyita iTsamara ithi abantwana bakamnumzana Tsamara bazaqhubeka bephatheka kunhlelo zokutshengisela. Umkhokheli wezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa uthi umhlangano weCongress yiwo ozakhangela ukubana bangene na kumanyano weCoalition. Soluqhiba ke lapha uhlelo lolo namhlanje olivalelisayo. Igama ngu Chris Gandeng, lichiya ku Studio 7 Live Talk, lilale.